isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhla ka 19 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le MDC umnumzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulako ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela umnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano kwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulwesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Greg Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave nezviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika
nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo, kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona laye kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable, MDC inofanira kuva iri patable, iye Emmerson anofanira kuva ari patable, kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%, umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso ongcindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracies think?
Ubiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo, i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugwi kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayibaphathi kahle bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inengi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo Weza, yena ongumqondisi weziphepheli eDugwi, uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa umuntu wonke nje ukuthi aphile eyiphofona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges nje ayenza ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu uthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa usukuluzwa uyabuhlukumisekile lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaWeza agcizelelwe ngumnumzana wasuChibi oyisiphepheli esihlala eDugwi, othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Bafika impilo engathi ngesikhiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye, uChibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlela kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi mi kuyimi mina umoya amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisida lithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishela ogetsi lamanzi, uqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine iziphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eGaborone weleBotswana.
Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhale khukhwini nge-WhatsApp phela. Besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Hello, ngiyabingelela abasakazi abahle babo Chris labo babo Gande. Ngisithi nje ngibonge. Ngibonge kakhulu indlela isakazwa ngakhona muhle umsebenzi. Siyabonga impela okhulumayo uLobi Ndebele ngiseGoli. Ngithi ke mina nami hayi ngeke ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo ngoba lezi zinto zepolitics ziyabe zifuna ukiyo zona uthando kobanzinyana. Ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona, hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobe lokhu iqhubeka ikhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction. Ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali ngoba angishini nini nibe beqhashile lenye yakhona yahluleka nayo. So okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa kota bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho, kanti kungani bona bengazihambe libona self bekhulume nalabo bantu abayibo abafakele leyo sanction dani kulokuthi bethatha imali enenga ngaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo. Futhi mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho, maye kuyikuthi bona bayakubona ukuthi i-sanction day ingene ngendlela engasiyo kababe lesibindi befesena nawo ama-America bekhulumisane bebone ukuthi mhlambe makuhlulana lapho kungcono dani kulokuthi bethathe i-company yakulelo lizwe futhi ebafakele untsinyo bebe besebenze bona. Mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho. And then okwesibili engikhala ngako senke ngakhuluma nami ngisithi mhlambe mfiso ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nike nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale sigabeni sakithi echefu necholojo. Bakhona mhlambe abantu abangakhuluma lezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona. Ngilibingelela nje kuseni namhlanje ukuthi nami ngolandela iStudio 7. So into eseZimbabwe isizisa ubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu noma lokuthi yazama but kanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela ngoba abantu bayahlupheka. Bengisekhaya nje 3 days back abantu bayahlupheka kula msebenzi bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizweni. Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazane Studio 7 banjana abantu? Yeah, ngiklodi mhlanga ngobulawayo. Ha, kunzima lapha. Etropheni ha. Siyabuya. Kumnyama amagetsi ahamba. Isikhathi eside amabhizinisi siyabuyela emuva. Khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele. Amanzi lawa, eyi. Ya, kunzima sibili bakithi. Asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Yabonga, yabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithinteke ngeWhatsApp lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhliziyweni zenu ngeWhatsApp. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esiqoxa khona ngembali yebandla leZaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu-Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla leZaphu. Asizweni ke ingxoxo esibela.
Ngayikho kwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele umkomo ukuthi ahlanganise iZaphu, iZaphu yeZanu PF. Bacishe futhi igama lezi lokuthi Zaphu, bathi inhlanganiso zombili ngase zihlangene zizabizwa kuthi iZanu PF. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuna ukucisha igama lokuthi iZaphu, nokuthi umkomo wayemele eninto engathiwe Zanu. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, basebenzisa amandla abokuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthi zenziwe nguhulumende wezanu PF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kusho ukuthi iZaphu kayisekho ukuthi yake yenza okwehlukeneyo nezanu PF. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umpresident welizwe oyizanu. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizanu PF kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, inkomo kabhalwanga kwi-unity accord. And utshengisele ukuthi kwakufuna ukucithwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke amasebenzi nemathelezeni. Bafuna ukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo owezitra lezandla loweretisi kuzaba ngu-Red Nyongo. Yena wabuya muva khona ke kwaDakeni. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi yachaya impi ezwayo. Okakhulu ukuthi ma usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamajenile asekwazi ukujamisana le mpi yamabutho eRhodesia direct. Izibra ikwazi ukuthi kwenze lokho, yayila mabutho amaningi, amanye seAngola, amanye seZambia. Yikho kwasijikile iLanka South ukuthi kungazenza kutshaya umbhobho kuye kuphela ivele izakabhiliziyephathi iHarare. Yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izitha zenakele kuyicindezela ngezele nokuthi yenzani ukuthi kuzezithathu kuzagcina kusehla ukuthi izani la yayingaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi bayaleyo ilizwe kakhulu yezapho yaleyo ilizwe kakhulu nokuthi umkomo enangokwakhe wayebasinda.
Ye, siyabona njalo ukubana ibandla leZaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani iZaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomandebele. Ungathini wena ngakho?
lokho kuya kumalisa kulo muntu ongakwenza lokho lokho kungakumalisa nawusenza abantu bezana ngoba i-executive kankomo ungakathathi ilizwe unumber two wakhe kwakungithinamanje lanxa uthinamanje sebhukuthi kwasala kungumti so akuzange kuze unkomo abe le-deputy emasebenzi phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo nxa wawusazi izaphu yakudala uthikerema lo nyandoro besetenshin izaphu yathi sakhiwo uthikerema lo nyandoro besetenshin babengotshwe ngemva kokuchithwa kwe-anc ngamabhunu ngo-1969 kwathi kusiba le-ndp bengekho besegugu baqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-ndp kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma bathi bebuya bayajoyina inkomo njengokuqalisa kwabo i-anc ka-1957 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement le nkomo babe vele emashonalendi abanye bakhona uthikerema lo nyandoro onyagumbo omazimbamuto so abantu babesejele ukufunywa izaphu yikho-ke from there sokusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonalendi babaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu ngungilimisaruzi kwakulabo umkarati ngapha nxa usiye emashingo ngapha kulaba mdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emashingo abanye bevele emanikalenda abanye bevela khonale kuzezulwini lekukorekore.
Siyabonga. Lo ke ngumnumzana Strike Mkandla. Strike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu besixoxa la kuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra. Siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Esizwe ke eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo ukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzitshaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amachumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho. Ayenza ke ama-primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo-Trump. Omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama, umnumzana Joe Biden. lo balaleli ngumsakazi we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
She used to call me Rasta Pio because I handle money. Nada mo kusanga kalo ninga ninga wevasika kebu. Kayenda ya siu, kayenda ya peru, kabambi na chula no kukama. Choka ulanda wa ye kanga. Mukwane byantuka ko siniroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi nayato omulenzi yapuko omulenzi kuno omulenzi yeyandi omwoyo yeyandobesa nane myokusoma olwa kuno olubuto bwenti iyo omulenzi nawe ta kati nikikukola kikuze atengeno olubuto olukula nemba kusomero naina winga bumanye somero kusomero bwebango marange kwekusala mu zirawaka Andavati kulecha za tuka mato napa Iwakamu iwanjo chana ngekwe kusala huu Nempuna kalimu nempola kalimu Nempola kalimu na yata kalimu kapuka kalimu Nakatimu wona minandi wanu izenjiga
Na musanga ndeva kalimu safara Nempuza wabachi
Eyes you meant to see. Welcome to the Bobby One Entertainment. Bus.
Solo chimbanda bora mawala mawali musomero mwe walinga. Ebintu ina masanyu bintu wana yenga picha oboji zise. Kumukiza kuhofu ye kukote sofu osome. Kumeno dunika. Kumonezi ya jana kulimba limba na yofunu. Kutimura jana vika.
Belelo osakhulayo osefuna ukubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe liyakwanisa njalo ukuthi lisithinte njalo lisilalele ntambama ngo 7:30. Asihlanganeni njalo. Igama nguChris Gande.